Nanzi inhloko zezindaba ze Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 ngolwezi 2015. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Unkosikazi Grace Mgabe uthi ulala ngendlala kwezinye insuku ekhumbula abantu abalambayo eZimbabwe. Wethule amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF eMbare namuhla. Umsekeli kaMongameli Mgabe omnumzana Emerson Mnangagwa uthi kayiqondanga imbiko yokuthi uMgabe kaphilanga kuhle. uMnangagwa ubephendula umbuzo welinye ilunga leMDCT edalele ePhalamende izolo. Ingcwethi kwezokudla sezikhuthaze uZulu ukuthi aqakathekise ukudla kwesintu ukuze azivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo egoqela owetshukela lowemvukuzane. Kuhlelo asihluzeni bomama lamhla sikhuluma ngabesifazana abenza imisebenzi evame ukwenziwa kakhulu ngabesilisa. Abanye babesifazana laba ngabatshayeli ababili bendizamtshina zeZimbabwe abaphume emaphephandabeni ngempelaviki. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kumsakazo wenu weStudio 7 kuqala ngehola lika 7 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 a.m. 4930-12080 lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini elithiwa VOA Ndebele kanye la ku website yethu elekheli ethi www.voandebele.com. Ikheli njalo www.voandebele.com.